yonkinda na ufani ikatta kona suna shiga wuyan zagadin to zin zagala yan tebe ikatta kona ikatta kona sibi
eh baba mkanda na mu babun da futhi ikatta sakona sokuthi kuqotshwane ubona njani wena
hayi kuni sibindo futhi lelo kuqotshwane njengakhona lokho ngoba kuyabe kuprotecta abanye abantu ebandleni bezani ukuthi bengaze bakhanya kusibalo kunyinisana endaweni zesikhundla lezi so ke lokuyana ke uthi isilo ndlovu ukuthi isikhathi sakhona siyabe sesifikile so isikhathi esifikayo sokuthi asesokuxoshwana lapha kungena le yeri ngama-policies ezani lawo kuyabe qinisile sitho njalo but i-freedom of choice or freedom and then democracy yabe ingekho because abantu laba amelanga ngokho ngokuxoshwa nje kuyamele ukuthi beye kwi-hearing then they are found ukuthi khona hhayi babonile laphana nalaphana khulumisane bebonisane ukuthi khona bangakha njani ibandla labo
yebo baba ndlovu nanto-ke udaba umkandla lapho uyaphatha udaba lokubana baxotshwa abantu kungabanga le hearing othini wena lo
asi into khona ukuthi nxa ucommenta ngolutho fanele ube le-inside information nxa ela inside information kuyakhathaza now asho uxotshwa per se ngizakhuluma ngomama lesikhuluma ngayo obaqotshiweyo sanda andawonti kaqotshwanga yena kube lama-allegations against her yena waseresayina almost even emsebenzini ungabona ingani tola ama-charges against you nxa uqotshiwe ungaresayina the offer you for intokoze i-hearing usuresayinini i-resignation intokoze ne-individual decision uhle waresayina yini cash nxa uresayina wena either uyabuvuma kumbe usala udaba lakho ungafuni lubonakale so nxa njengoba seresayinile yena kuzima ukuthi siyekwazi ukuyokwenzela into athi izakwenzakala yona ikuthi vele ubezahamba ku-hearing kodwa yena useresayinile
mkandla uthini wena ngalokhu
kungaba belecala kumbe bengelacala kathanti ukuresayina lokhuyana ngama-frustrations and nama-demonstration ekade senzakale wona lawo name calling etcetera khona lokhuyana akulunganga esintwini lokho kuyizinto kwama-internal differences abantu besebandleni sabemele ukuthi abantu bebonisane bengaphakathi into yabo iphelele ingaphakathi lokho kuthiwa kunalama kuqale kube lama-demonstration umuntu enqunule it's uncalled for asakhi siyadiliza kutshengisela ukuthi khona vele le-culture yethu sibili thina sibili ngokwethu asiselandlele ukuthi khona sisalandlele amasiko yikho kubona abantu begijinisa khona lokhuyana ukuthi khona hhayi umuntu pho nguthathwa laphana kusokuthiwa lokhu sesiyademonstratelwa ibizweni lokhu lalokhu urisayiniswa ngamabala amchothoza amnqunulayo kanze abantu abayizakhamizi and then njengosandi nevela kula kuma-liberation lapho ungazani wayekhona empini lapha kodwa khona lokhuyana kuyizinto kuyamnqunula kumthiya vele esegcekeni
baba ndlovu nanto udaba
umkanda ngiyavumelana laye kulokho ukuthi yabona kithi akujayelekanga sikobo esintwini lokho ngiyavumelana lakho bani ndlela abakwenza ngayo kuqakathekile bethi umuntu wonke mina I believe ukuthi the person is innocent until proven guilty lo le ndisenza ngivumelana laye so indlela zokuthi abantu baletha njani udura kuyatshiyana okusuya ngemboni yabantu kodwa mina nami ngokubona kwami ngiyakwazi ukuthi kufanele nxa kuthiwa ngile cala ngitshele icala lami ngatela icala lami nginike ithuba lokuthi lami ngizithendele lokhu liqiniso ngoba i-principles of national justice vele zisho njalo lokho kukhulunywa ngumkhandla
ye manje baba mkandla bese kusiba le mibuzo yokubana kathi sokungena yini ezokubandlululana ngemihlobo ukubona njani kungabe uliqiniso yini ababona njani
hayi ukubandlulula ngeke kube khona esearch ngoba nakathe singakhangela ukuthi usandi ye uvele emandebeleni kodwa phela bakwenzile lakusevia sukasukuwere njalo lokho beqhubekeka besiya phambili bedemonstrator uma walker lwana kashiwa ngapha ngasemandebeleni so labo babekutho lokhu kumele bekukhangele both sides ukuthi hhayi lwana ngabe singazani bamsondeze eduzane labo bakhuluma naye kuhle then usandi kodwa-ke mbona into yakhona yonke nje yenze ngokufanwayo okutshengisa ukuthi khona kutshengisa ukuthi vele kakula ndlela ubuntu phakathi khona lapho ukwakha kakukho ngoba kusasa angatholakala ukuthi usanda kalacala lelo abamngathi bamsolela lona bazakhumisana njani umlotha yipolitiki phela le kambe kusasa futhi asoze bemvalele yini inqela akagcine sefomu yakhe iphathi njengomjuru wafomu yakhe iphathi kumbe eqinisa ama-structures abo umjuru wona lawo
mnumzana ndlovu wena uthini ngalokho kuthiwa kulokhu khethwa
hhayi njengomkandejile komhlobo akukho njalo khona nokwenza ila ngiqinisa ukuthi umongameli ukhulume ngakho ukuthi hayi indlela ohanise ngayo ayisiyondlela yomhlangano siyondlela econtile umongameli layo ukuthile and ekuqinisa ukuthi futhi kubakhokheli njengoba kulo mhlangano bakhokhela abaqondisi ukuthi hayi asiyondlela okwenziwe okwenza ngayo ayisiyo siyindlela econtileyo so nxa engingathola iqiniso lakhona umuntu kalacala until proven guilty.